umkhankaso oqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezani PF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile ivele njalo ukukwenza ukuba lizame ukuba lithusele abantu lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu bathenga abantu ngomumbo bathenga abantu ngokudla bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo kodwa thina njengebandla le-CCC elikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeni South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yobulilima izabangcono ikusasa yezimbabwe sizabangcono njesikelele akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso
ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani
msakazi thina njengebandla le-CCC silendlela entsha yokwenza izinto mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasisenza ngayo sesilibandla esasilibiza ukuthi si-MDC okwakulezi nsuku sikhuluma ngento esithi yi-community candidate umuntu ofuna ukumela ibandla lethu le-CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ungumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma-structures kumbe kumalunga ebandla ngumuntu oyabe emele isigaba ikwasithi community candidate leso sigaba asifisa ukusimela kumbe ngu-MP kumbe ngu-council kufuze abe ngumuntu wabantu yikho okuqakathekileyo njalo la ma-candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe ngumuntu wabantu abe ngumuntu osuka ebantwini abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukhandidenti wethu kaward 16 ngumama ovele esuka ebantwini ovele ephatheke endaweni zentuthuko esigabeni ovele engumuntu owaziwayo esigabeni kunobaba uEfrem Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni uvele ngumuntu wabantu umuntu othandwa ngabantu umuntu ohlonitshwa ngabantu bonke obaba babili ngo-Efrem Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni kungelani lokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu bakaward 1 bakaward 14 loward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukhandidenti kakhansela ikwesikwenzileyo msakazi
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa
ubukhokheli silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele silobaba u-vice president uprofessor Wilson Ncube sileqiniso kwa emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane afinyelele ebulilima aye kukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela so ubukhokheli bukhona asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty kumbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC ukuba sithembisane uyiphi umehluko esizawudala masiqathanisa nomzamo mbe lokwenza kwezanu PF.